ukansila karikholwanga namhlanje njengoba libona incwadi liyakhumbula ukuthi uma recalls ayedlulile ibizo lespelling lakhe kwakungahambelani so kwathi ngemva kokuthi kukorrectwe kwakorrectwa ke kwave sokulandela iprocedure yona liyana ithethe nje isikhathi eside aso recall entsha hayi ama-recalls okwakhathesi ngoba sike sibonisise kuhle ukuthi kuhamba njani asikaqhubeki ngama-recalls uyakunanzelela futhi ukuthi kule case esemthethwandaba eyamisa ukuthi sime ngama-recalls kuzathi leyo case ingadlula-ke sesizabe selulolunye unyawo esilubonayo oluphambili ohayi okwakhathesi kakula ma-recalls leyi kayisiyo recall entsha khona nje i-recall kayiphonguba khona nje ngokuthi siyayithanda iba khona nxa sokule sizathu esifunekayo kodwa kwakhathesi hhayi